osokwenzakala kuzisebenzi zaseZimbabwe insindaba penduli okukhombisa ukuthi iZANU-PF sonke siyazi ukuthi yibo asebengabaqhathi, njalo bengabaqhathi bebengabhadali abantu imfuno zabo ngemisebenzi ababeyenzele bona. So badinga iqhinga lokusebenzisa ama-courts ukuthi axothe izisebenzi lezi besesaba ukuthi babhadale izimali zabo, ngoba sonke siyazi ukuthi iningi lezisebenzi eZimbabwe banaleminyaka emibili emithathu bengaholi. So yindlela abafuna ukuyisebenzisa yokuhlukuluza isebenzi ngokuthi besazi ukuthi abasanelisi ukubhadala. Kodwa kukhona lapha ukuthi kumele uhulumende atshintshe i-Labor Relations Act Chapter 28.01, ngoba kulapho kule nkinga khona. Singaze sikhonkothe okunganani, kumele kutshintshwe u-Section 12B no-Section 12 Subsection 4.
I-MDC inkomo libandla elabunjwa yizisebenzi njalo lisekelwa yizisebenzi. Ungathi lisamela izisebenzi yini leli bandla, ikakhulu sikhangela ukuxotshwa kwazo mahlayana umsebenzi okwenzakala?
Ngibona sengathi ibandla le-MDC likhamekile kakhulu lapho, ngenxa yokuthi nxa sikhangela selokhu yafonywa i-MDC eminyakeni eminingi edlulayo, inani labasebenzi liyalisehla. Abasebenzi abaningi sebenza informal, sebedengisa emgwaqweni. Okungangokuthi engizama ukusho ukuthi inani labantu abasemsebenzini njalo futhi abakuma-union liyalisehla, okwenza ukuthi i-unionism lebandla le-MDC bekhanyele ngathi abala-control ngalokhu okwenzakalayo, kungenxa yokuthi iningi labantu beZimbabwe alikho emsebenzini. Laba futhi abalutshwana abaloko besesalele sebetholakala besukumezeka beqothwa kungelambadala. Ngamanye amagama kutshengisa ukuthi iZANU-PF ngathi iyatatazela, ayiqondisisi kahle sokuthi kufanele yenzeke. Ngokuyilanga iyavumelana lo mthetho ukuthi kufanele laba abasebenzi be-3 months notice ivuke ukuthi hayi izabuye kuguquke. Okungangokuthi okwamanje ngathi i-opposition kuyifaka ethubeni elibi kakhulu, ngenxa yokuthi amandla aba malutshwana. Izisebenzi ezikhona ezilutshwana, eziningi zakhona ezinye zisebenzela uhulumeni.
Makhumalo, ungathini kulabo abathi i-MDC ungani yasolisa lapha kayisameli izisebenzi ngendlela ebizimela ngayo ngaphambilini, nangu siqhubeka zilahlekelwa imisebenzi?
Thina njengebandla le-MDC izisebenzi siyazimela, ngoba uZulu kumele abekwazi ukuthi ukubunjwa kwethu sazalwa ibandla laleli lezisebenzi i-ZCTU. Kodwa kumele kwaziwe ngoZulu ukuthi okwakhathesi sonke siyazi ukuthi njengabameli bephalamende sinobunzima bokuthi si-amende umthetho nalo i-Labor Relations Act, ngoba thina sabothiswa Minister u-Iglesias Thombo esithi khona asinalungelo lokuthi sifake ukuthiwa i-private members bill esinika ilungelo lokuthi sitshintshe umthetho. Udaba lwakhona lokhu lise-court, sike simelele ukuzwa ukuthi impumela yakhona injani. Yena isifiso sakhe ngokusibophisa kwakhe kwakuyikuthi umuntu olelungelo lokuthi atshintshe imithetho kumele kube nguminister. So okumele sikwenze njengabameli bephalamende kukhankasa ukuthi sibone ukuthi uminister we-labor uyawuvisa lo mthetho ephalamende, siwuxukaxuke ukwenzela ukuthi sewuntshintshe. Njalo njengebandla le-MDC siyazi ukuthi kwenani into enaziko ebuyayo i-ZCTU izakithengisela emigwaqweni. So njengebandla le-MDC sizabaphathisa lathi singene sithengisela ukuthi lokho sokusenzakala ezisebenzini akusonto enhle. Kumele uhulumende atshintshe lo mthetho, njalo athi asewutshintshile esidingi silungu ubuyiselwe emuva mhlana uqalisa uxotsha abantu labo izisebenzi lezimele zibuyele emsebenzini.
Nkomo, sikhangele ukhetho oluzayo oluka-2018. Ubona ukulahlekelwa kwemisebenzi izisebenzi lokhu kuzicunula yini okokuthi eziningi zazo ebezivotela ibandla le-ZANU-PF zingagcina sezivotela amabandla aphikisayo?
Le ndaba inzima ngenxa yokuthi umumu ke wabamuzi kakhulu masikhumbula ngonyaka ka 2008 kwase sithwele amatrillion lamatrillion ezimali uthe ngemva kokuvotwa kwaba EMDC ngamanye ama opposition naba le more members of parliament kodwa siyakwazi sonke ukuthi kwazanywa yonke izinto ukuthi lokho kumisele emuva into engibona iqakathekile manje ukuthi abantu bezibabe bona bazilungisela njani ukuthi balwele lokho abakukhethileyo.